Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 3 Nhlolanja 2021 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Amkutane lo movie ngoba lokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi. Besenza amaparty kumbe behamba kuma funeral bebaningi. Njalo begeza izandla nxa behlangana.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe lokhu zixwayisa uzulu ukubana angayekethisi. Ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Thina konke kuko-social media asikaboni any communications that lokhu zeawo even right now from another meeting are no
Yele China lazise ukubana eZimbabwe nelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lojekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liqhubekela phambili liqonga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Selikhuphuke ngabantu abangamashumi amabili 20 inani lasebebulewe COVID-19 eZimbabwe laya kwabaphezu kwenkulungwane eyodwa 1254, kuthi inani lasebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli selikunkulungwane ezedlula kancane ezingamashumi amathathu lantathu 33,814 eZimbabwe jikelele. Abagule basinda kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamashumi amabili lengxenye 26,794. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 103.5 million ababanjelwe gciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ukuze sizwe amacebo okuzivikela kulolu bhubhane, uGibbs Dube weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lengcweti yezempilakahle uDokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Inani labantu ababanjiwe labantu abasitshiyayo ungani libohlile kwamaviki la adlulile, hayi bekunzima kakhulu manje ukuthi umkhuhlane wakho unjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo. So asikwazi ukuthi kathesi uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo.
Umkhuhlane lo uvela ukhetha ukuthi ngubani uyakubulala abantu bonke nje bahlayana nje. So ke abantu kumele benzeni kwezithini benqabele ukuthi bangawutholi.
Umkhuhlane lo muvi ngoba lokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngaphi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi. Besenza amaparty kumbe behamba kuma funeral bebaningi. Njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama face mask avala amakhala lomlomo. Abantu abathanda ukuvala amakhala, bathanda ukuvala umlomo kuphela, yikho sithi hayi valani konke lamakhala.
So mask angena ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla, kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, kokumele bephephe njani umkhuhlane lo njengoba umuntu kumele aphume ngwenye.
Kunzima baba, tube ngoba lami nje useni ngiyaphuma siyabona isigulane. Kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo. Yikho abantu basebunzimeni sebele ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho. Kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone.
Sizwa abanye bakhuluma futhi la ngama-vaccines la abuyayo ama-Jackson.
Hayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe ama-Jackson la amanye azavela kumbe e-Europe kumbe azavela e-China kodwa akafiki. Yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthwa kula ama-Jackson bese beyekethisa umkhuhlane uyababulala i-Jackson ingakafiki.
So sizokuthwa kulabanye sibona bathi ama-Jackson la avela e-China utangahlathi ubamfitshane kumbe abe namehlo avalekayo abanye bathi kungabe kuhlathwe evela kule melika uyahlufe kuvele kuhamba njani.
Hhayi, thina amajekiseni nxa ezabuya abuya vele amajekiseni ahlale ehlatshwa abantwana nsuku zonke lapha avele egeneva abe lungiswe i-World Health Organization. Nxa ijekiseni leyo ipasile ngale, hhayi akulankinga, iyahlatshwa abantu. Lokhu kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda kwenzela ukuthi abantu beyala amajekiseni abantu bezokufa bebaningi. Yikho mina njengodokotela, hhayi nxa ijekiseni ivele yamakwa kuhle yapasa ngale eGeneva, hhayi kumele siyithathe.
Udokotela Solwaye Ngwenya yingcwethi yezempilakahle. Limuzo exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7. ele-China lazise ukubana ele-Zimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine phakathi kwamazwe alishumilane awezwekazi le-Afrika. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano be-China lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Wang Wenbin, ethi amajekiseni okuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 alungiswa ezweni lakhe, njalo bakwenza lokhu ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Xi Jinping welizwe lakhe phansi kohlelo lokuphathisa amazwe asathuthukayo. UWenbin uchaze ukuba amazwe omhlaba kumele abambane ekulwisaneni le-COVID-19, ethi njenge-China bazaqhubeka besiza amazwe angabayanga lathuthukayo bekhangelele ukuba amazwe athuthukileyo lawo azobambisana labo ukuncedisa amazwe aswelayo. Udokotela omele ubulawayo, udokotela Welcome Nyathi, uthi abakatholi imibiko ekhuluma mayelana lamajekiseni, basalinde uhulumende ukuthi atsho ukuba ilizwe limi ngaphi.
Hhayi, thina konke kuku-social media asikaboni any communication to that local. Even right now I'm from another meeting, there is no So I think the government is still considering all options. So government is still considering the options. Zero Choice Finance actually secured some funding. Government right now is still considering all the options, and as the Minister of Finance said, it will depend on your availability on the market. Issues the funding, the pricing, and efficiency of considering the journey vaccine. So I'm sure they are still just considering everything right now.
Ilunga ledale lephalamende lephumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ijekiseni ingakahlabi abantu kumele iyehlolwa e-University of Zimbabwe.
Sikhangele ngalolu ubhubhane le-COVID-19 sesizwile uhulumende ukuthi iChina ifuna ukudonethela iZimbabwe i-vaccine. Njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi nxa ivaccine ifika ingakanikwa abantu njengenhlala yenza ayihanjiswe e-University of Zimbabwe bayehlola ukuthi ilungele yini imphefumulo yeZimbabwe. Nxa kuyukuthi ilungele basazise ukuthi hayi ilungele abantu sebengayithatha ivaccine yani, ngoba nxa singayisebenzisa singazange sitheste ukuthi i-right ungayi-right-anga sizablema bani, njengoba abantu laba ngabantu abakhathana, but nxa sesiblema abantu bethu abaye babavethestile yabo ku-right. Njalo engakuxwayisa abantu ukuthi nxa kuwukuthi esiphumile impumelo yokuthi i-right i-vaccine yana abantu abahambe bayehlaba ngobuningi babo, ngoba siyanazelela eZimbabwe i-economy yethu kayenzi ukuthi abantu batshone behlezi. I-economy yethu ivumela abantu ithi bangene bazisebenzele, ngoba abaningi baphila ngokuzisebenza.
Amanye amazwe azathola lolu sizo abalisa iPakistan, iBrunei, iNepal, iPhilippines, iMyanmar, iCambodia, iLaos, iSri Lanka, iMongolia, iPalestine, iBelarus, iSierra Leone, le-Equatorial Guinea. Amajekiseni azaphiwa iZimbabwe abika engalungiswa inkampani eSofarm leSinovac, njalo asethunyelwe emazweni abalisa iUnited Arab Emirates, iBrazil, leChile. ELeChina libike njalo ukuthi lihlela ukuphathisa amazwe aphose afike amachumi amane 38 asathuthukayo. Uhlandla elilandelayo lehlelo lwayo lokuphathisa amazwe asathuthukayo isebenzelana lamanye amazwe omhlaba phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eyeWorld Health Organization, iWHO, olweCOVAX. Umbiko wabeChina uphuma ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eyazise ukuba abenhlanganiso ezizimeleyo sebethembise ukubapha uncedo lwezigidi ezingamakhulu edlula amabili zamadola eMelika, okuyimali yokuphathisa umsebenzi wokumelana lemikhuhlane enjengeCOVID-19, owechukela, oweBP leminye. Limali igoqela izigidi ezingamachumi aphose efike amahlanu amadola, i-49 million US dollars, eyanikwa iZimbabwe isuka esikhwameni seGlobal Fund esiqalile ukusetshenziswa ithengela abakumsebenzi wezempilakahle impahla yokuzivikela kulolu bhubhano e-personal protective equipment, lokuthenga imithi, lokusebenzisa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. Yena ngokwakhe uhulumende uthi ulezigidi ezingaba likhulu zamadola eMelika eyabekwa eceleni yokusebenzisa ukumelana legciwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanje Stanford Mambanje womthethondaba waseHarare uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuhlawula isibambiso sebheli esikhwezwe ligqwetha likankosazana Johanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri. Ababili laba abayinkokeli yabasakhulayo besifazana be-MTC Alliance babotshwe ngumvulo. Umambanje uphe isizathu sokuphelelwa isikhathi ngoba egijimela uyakwahlulela edabeni lukaFrederick Mabamba obotshelwe icala lokuthengisela abantu izidanda okungekho emthethweni eChitungwiza. Kodwa la kulelo cala akazange aphe isinqumo sesicelo sebheyili, njalo wathi uzazibona zonke zombili indaba kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphambule abongi abalishumi lambili ebasusa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ukuba bayesebenzela eThorngrove Isolation Ward, okuyisigaba esilaliswa ababanjwe yi-COVID-19. Lokhu kwenziwa emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwabongi emaklinika lesibhedlela seKansiliya kuBulawayo. Ngesikhathi iZimbabwe izama ngamandla wonke ukumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekuBulawayo.
Ubhubhano lwe-COVID-19 luqhubekela phambili luhlasela ngolaka ezweni lemhlabeni jikelele, osekubangele ukuba uhulumende weZimbabwe athathe amanye amanyathelo anjengokusa abongi ukuba bayencedisa kwezinye indawo akade bengasebenzeli khona. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngenyathela leli.
Uzakhumbula ukuthi isibhedlela lesi nxa usugcine abantu abaku-oxygen kutsho ukuthi unesi kaselaso isikhathi sokubachiya ahambe ayokhatshana, sokumele unesi ahlale eseduze. Inani lamanesi ebesilawo kumbe ngithi esilawo ibili phansi. Sicelile ke sakhala kuhulumende, wasizwa wasilalela. Usiphile amanesi abongikazi esebenzisa isibhedlela sase-United Bulawayo Hospital abalichumi lambili 12 bafikile lamhlanje.
Udokotela Sibanda uqhubeke echasisa ukuba abongi laba bazasebenza njani.
Kutsho ukuthi kusukela lamhlanje kumbe kusukela kusasa sizalungiselela ukubafundisa mayelana nomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi welatshwa njani nxa abantu bephakathi esibhedlela. Abanye babo sesizabafaka kulawa maqembu lana awe-rapid response team abantu akade bekhala ngawo, lathi sikhala ngokuthi silabantu abalutshwane nxa besenela, kodwa abanye baye eThorngrove esibhedlela ukuthi bayekhangela abantu abale-COVID-19. Labo bantu sesizabona ukuthi kusiya ngokuthi bangaki, baphuma njani, okwakhathi esilababili kuphela. ngesilungu okungathiwa their step kabakho esimeni esibi lesana esifuna amanesi le-oxygen njalo njalo.
Olwela amalungelo oluntu unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngaleli nyathela.
Ukuthumela amanesi angu-12 ukuthi bekhangela ama-patients eThornbrough. Obviously they are not enough ngokuzazibuthi ma-shift iba lamanesi amangaka. And khonoko kuyakutshengisa ukuthi vele abantu labana ukuthi abathithwa nje bagciniwe ngoma betreatwa you can't say abantu abangu-12 yabazalana esibhedlela. So kuyatshengisa ukuthi as a government asikho prepared to deal with i-issue ye-COVID. So mbona ngazathi lokuyana ukuthi abantu kuzuthi begcinwe yinkosi not ukuthi kuthi hhayi njengohulumende sihlele lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo lezakwamanye amadolobho zikhala ngokuthi amakhansili kanye lohulumende ngokwakhe kabathathi manyathelo eneleyo okuzitholisa uncedo lolwazi olweneleyo ngokuzivikela kulomkhuhlane. Kodwa uhulumende ngakwelakhe icele uthi uzama ngazo zonke indlela ukuphuma lenhlelo zokuvikela uZulu ukuthelelana lula lomkhuhlane okugoqela ukuphuma leziqondiso ezinjenge COVID-19 lockdown. Kunje ilizwe selikuhlandla lesithathu lalawa ma lockdown lokhu leligcikwane langenayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Ana Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela ukubhekanela beZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imota zebutho kanye lamatanka kubonakele esigodlweni selizwe leMyanmar eNay Pi Taw namuhla ngesikhathi umongameli walelo lizwe okhutshwe esihlalweni uAung San Suu Kyi elokhu evalelwe. Ibutho leMyanmar lithethe umbuso ngodlingo mvulo obusolwe ngamazwe agoqela eleUnited States lamanye. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eWashington DC kusakhiwo sikahulumende eseCapitol Hill izolo ukuyatshengisa inhlonipho kumoyi umnumzana Brian Sicknick, ipholisa elabhubha kuze kuqhamuke udlakela kulindawo, abasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli beze bengene ngodlame.
Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liqhubekela phambili liqansa. Osokudale ukubana uhulumende engezi isiqendiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngezikhathi ezidaliweyo ese-curfew kuze kuyefika ekupheleni kukanhlolanja. Yentethele zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lingaphansi kohlelo lokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku olwe-curfew uze kuyefika ekupheleni kwayo nale inyanga. Ngalesi sikhathi ukuthengiswa kotshwala kuzaqhubeka kungavunyelwa. Lokhu akusizondaba abeZimbabwe abahlala kumbe besebenza kule lizwe abakade befisa ukuzizwa. Sekudlule inyanga eleBotswana lingaphansi kohlelo lwe-curfew njalo utshwala bungathengiswa. Imigoqo le ifakwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus idale ukuthi iningi elifana lomzana Douglas Ndebele liqale umnyaka kanzima.
Akukho lula besikhanyele ukuthi mhlawumbe singena ku-second month of the year kuzaba le ndaba ezingcono like i-direction in COVID cases kumbe kube le announcement about easing some of the restrictions but kukhanya kuzaba nzima.
Ngesikhathi eleBotswana lisanda ukumemetheka komkhuhlane ugatsha lwezempila kahle luthi sekusilela impahla esetshenziswa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. uDokotela Madisa Mine okhokhela ugatsha lweNational Health Laboratory uthi sekunzima ukuthi bahlole abantu ngenxa yokusilela kwama-test kits. Umine uthi okunzima ukuthi umhlaba wonke ejikelele impahla esetshenziswa ekuhloleni i-COVID-19 yaswelakala, ngakho abakwazi ukuthi bazathola nini ama-test kits. Lokhu sekubone eleBotswana lisungula njalo ukuphelekezela abatshayeli bamaloli uma bengena elizweni bezochiya impahla. Umzana Owen Ndlovu uthi sebekubonile ukusilela kwama-test kits.
Yebo kunjalo, as drivers sesibona njalo i-escort yamapolisa uma singene border. Sizokuthiwa akula ma test kits sokusetshenziswa ikakhulu la ama rapid test. Asazi ukuthi kuzalunga nini.
Kusenjalo, amapolisa kule Botswana ahlaba umkhosi ngokungena nkudlu kotshwala busuka eZimbabwe. Ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kule Botswana sekubone ukukhuphuka komkambo omnyama isitoko esiningi sivela eZimbabwe. Kodwa sokulukwesabela ukuthi utshwala sebuzaqala ukuvela kule South Africa ngemva kokuvula kwebhizimusi le kuyona le iviki. IBotswana ikhala ngokuthi ukunathwa kotshwala yikho kubangela ukumemetheka komkhuhlane ngoba abantu bebuthana endaweni ezijeneyo. Sekulabantu abayinkulungwane ezingamashumi amabili lanye i-21,293 abathola lobele COVID-19 kuthi abalikhulu lamashumi amathathu lane i-134 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Isikhona esanela ukunakekela imuli labantu abahlanu sikhuphuke saya kunkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu zamadola $29,924. Lokhu kuvezwe ngabohlangothi lukahulumende lweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT. Obathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhe limi ndawonye lapha iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi liziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi kulesidingo sokuthi iholo labo likhangelisiswe.
This means that
iZimbabwe National Statistics Agency iphe imuli yabantu abahlanu inani elingange $29,924. Lokho kutsho bana wonke umqhaji, yintsho labaqhaji bama health workers kumele be increase kumbe bekumele bekhuphule iholo labantu lifike ku $29,000 kumbe lidlule lapha. Lokhu kuyabonisa njalo ukubana kumele kube lenguquko kakhulu eholweni labantu abasebenzela uhulumende ngokuphangisa okukhulu kakhulu.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yelwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association inakora, uthi iholo labantu lincane nxa liqathaniswa lendleko zenyanga yonke.
Ukuthi imali yabantu abahlanu, umndeni wabantu abahlanu, usudinga imali engange $24,935 ngenyanga, okuyimali edlula i-$300, kutsho khona ukuthi abantu abaselampilo, angeke babe lokudla, ngeke babhadele irenti, ngeke babhadale okwesikolo, ngeke bathenge izigqoko, sebehlala benqunu, bengela kudla, bengela lutho. Abantu abaningi bahola imali engaba ngange $10 yemelika kumbe 20 kumbe 30 ukuthi abahole $50 ngenyanga. Kabafiki kwedlula i-$300 lesidingakala. Ngakho ke usizi lukhulu.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Ncube ongumbalisi.
Imali esihola yeyangiswa lokuthi ngitsho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenza endlini zidura imhlolo. Kade phoke le mali lesiholayo akuhambelana xa sikhayela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthi ayiholo lethu mele aluba ngali khona apho sesikwazi ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonapha. Kuhle kukhanya vele ukuthi akula lutho esiluholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke xa sisebenza.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi iholo alitholayo aleneli lutho.
Imali esiyihola yeyangiswa lokuthi ngitsho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenza endlini zidura imhlolo. Kade poke le mali lesiholayo akuhambelana xa sikhayela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthi ayiholo lethu mele aluba ngali khona apho uze sikwanise ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonaphana kuhle kukhanye vele ukuthi akulalotho esiluholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke xa sisebenza.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency, ezimstat, luveza ukuba indleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula amachumi amabili, i-$20,985.01, ekupheleni kukampandula ngomnyaka odluleyo yaya kumadola phose azinkulungwane ezingamachumi amathathu, i-$29,924. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe izinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ekupheleni komnyaka ka-2020 umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ngokukhwezwa iholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini, i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Elemelika kunye lenhlanganiso ye-G7 labaphathi ntambo abamele amazwe eCanada, France, Germany, Italy, Japan, ele United Kingdom, labamele umanyano we-European Union babambene ngokusola ukubotshwa lokuvalelwa mahlayana komkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny. Umanyano wamazwe we-G7 usukhuthaze ukukhululwa kungela migoqo kukamnumzana Navalny owabotshwa ephenduka kwele Russia evela kwelatshwa kwele Germany. Embikweni olotshiweyo, inkokheli ye-G7 iphinde yasola njalo ukubotshwa kwenkulungwane zabantu lentathelo zindaba, yakhuthaza ele Russia ukuthi lilandele imithetho yamazwe wonke likhulule ababotshwa mahlayana besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela embuthanweni owenziwe mhlaka 23 Zibandlela. Ucuku lwamapholisa ekuvimbeni uZulu ukuthi atshengisele ilungelo lakhe akumelanga kuvunyelwe. Izehlakalo lezi ziveza mhlophe ukuncipha kwelungelo labaphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo likaZulu labazimeleyo kwele Russia, kutsho inhlanganiso ye-G7 embikweni wayo. Umnumzana Navalny waphosa wabulawa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2020 kusetshenziswa ichefu yinhlanganiso ye-Novichok ngesikhali esalungiswa ngele-Soviet Union. Umanyano we-G7 ugcizelele ukuthi ukusetshenziswa kwezikhali zechefu akuvunyelwa njalo kwephula imithetho eyafakwa ngamazwe omhlaba ukwenqabela lokhu. Siyaphinda njalo ukukhuthaza ele Russia ukucubungula ichasise ngokusetshenziswa kwezikhali zechefu elizweni kulandela ukuba phansi kwesivumelano se-Chemical Weapons Convention kwalelo lizwe. Ukusetshenziswa kwezikhali zechefu kwabaphikisayo lokubotshwa kwamnumzana Navalny kwenqabela ilungelo likaZulu, amazwi akhululekileyo lombuso kantando kaZulu kwele Russia. Inhlanganiso ye-G7 ikhuthaze ele Russia ukuthi ligcwalise izithembiso zalo phansi komthetho we-International Covenant on Civil and Political Rights, lelungelo elitholakala phansi kwalomthetho kunye lelungelo lokukhuluma okusenhlizweni zabantu kubo bonke abaselizweni leli. Elemelika labalobudlelwano lalo abe-G7 bazimisele ukulandela umthetho we-Chemical Weapons Convention lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kwele Russia, ukulandela umthetho lokuphathisa inhlanganiso ezizimeleyo kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Olivalelisayo, Fraxetis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.